isendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 21 kuLwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla,
alikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe.
Elemelika selichotoze uhulumende weZimbabwe phezu kokubhaxabulwa kwabasekeli beMDC ngamapholisa izolo.
Labanye angabadajula izindlebe, abanye badajula amakhanda, abanye izinyawo amazwane. Sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi zingama-private.
Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo ezibhedlela ebusuku izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende weMelika uthi ukhathazeke kakhulu ngochuku lwamapholisa aseZimbabwe kulandela ukubhaxabula akwenze abasekeli beMDC eHarare izolo. Umsekeli kanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamazwe aseAfrika umnumzana Thibo Negi uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele achiyane lo mkhuba wokuhlukuluza uZulu njalo ahloniphe amalungelo oluntu. Amapholisa ahlasele abasekeli beMDC emahofisini alelibandla eHarare ngesikhathi bemelele umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa ukuthi abethulele umbiko wakhe oqakathekileyo ophathelane lokwenzakala elizweni owe-Hope of the Nation address. Abantu makhaza ekade bezihambela esitaladeni abagoqela amakhehla lezalukazi labo batshayiwe balimala kakubi. Embikweni awethule enkundleni yeTwitter, umnumzana Negi uthe isehlakalo lesi sikhomba sobala ukuthi ukwesulwa kwemithetho ecindezelayo egoqela owephosa akuguqulanga lutho. Ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi ahloniphe isisekelo sombuso welizwe, sona athi sivumela abantu ukuthi babuthane ngokuthula. Sixoxele encwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Abantu beZimbabwe kumele bakubone kucace kuphambi kwabo, kusemeshanabo, kuseduze, kusendlebeni zabo, ukuthi bakubone bakuzwe ukuthi owalayo ubudlelwano obuhle obuzadala imisebenzi ema-industry, obuzavala amaphodweli emgwaqweni, obuzavula izibhedlela, obuzakwenza izikolo zibe lamabhuku ezakwenza ukuthi abantu bonke abasebenzayo bahole nguhulumende weZimbabwe. Udokotela namhlanje uyakubona khona lokhu ukuthi owalayo ukuthi ahole kahle nguhulumende weZimbabwe. Teacher uyakubona, unesi uyakubona, zonke izisebenzi, ongelamsebenzi uyakubona namhlanje ukuthi owala ubudlelwane namanzi omhlaba, ubudlelwane obuza kwenza ukuthi kudala umsebenzi, livuke ilizwe liphilwe ngumhulumende weZimbabwe ngokubusa kaba abantu, ngokutshaya abantu, ngokuhlukuluza abantu, ngokuba kalikho ilizwe elizancedisa uhulumende olimaza abantu bakhe, otshaya abantu bakhe, obulala abantu bakhe, ohlukuluza abantu bakhe, obusa kaba abantu bakhe. Ngakho ke ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe aguquke ezenzweni zakhe lezi ezimbi kangaka ezisolwa ngabantu beZimbabwe, ezisolwa ngumhlaba wonke, akulabudlelwano obuza kwakhiwa phakathi kweZimbabwe leMelika le-EU lawo wonke amazwe omhlaba ahlonipha ilungelo labantu.
Ngokutshaywa lokuhlukuluzwa kwabantu esikubone izolo lokhu Ncube, singabona eleMelika lisengeza izijeziso zalo yini kuziphathamandla zikahulumende?
Akungeke kumangalise ukuthi namhlanje ubone iMelika isingezelela abantu abangena ezijezisweni. Akungeke kumangalise, angeke kwethuse njalo, ngokuba nxa kulabantu ababusa ngalindlela abangahloniphi abantu bakibo, abangahloniphi abantu babo, abantu bezi eZimbabwe ngambuzo ucelwe yimelika ufundiswe yimelika ukubusa kahle izwe leZimbabwe kanti impi yayingiyani iLiberation War yayingiyani kungani kuthiwa kulama wovete ayelwelani kungani abantu babesegangeni babeselani xa babengafuli ukubuswa kahle xa bengafeli imisebenzi xa bengafeli ukuthi kube lezibhedlela ezisebenzayo izikole ezisebenzayo imigwaqo esebenzayo kube lemisebenzi yomuntu wonke omutsha omdala sengisho amalungelo abomama sengisho abantu abangavumelani nawe ngaphandle kokuthi ukubusa kube ngokulungileyo akula lapho kuyiwa khona nxa kungalungiswanga zona lezo zinto izijeziso zenotho ziyeza zisendleleni ezizaxondiswa kubona laba ababusa kade kuzathi kusasa babuye bakhale futhi bathi bona nti liyabona amazwe aphesheya omelika labo bani bani basiphatha kabi kanti bona yibabaphatha kabi abantu beZimbabwe labana bazama ukunqanda kokuphathwa kabi kwabantu beZimbabwe uTrump naye wonke umuntu wasemelika ngakhothi sicela libuse kahle abantu bemelika bacela ukuthi ubusa kahle abantu beZimbabwe abantu bakini omakhelwane bakho osibongo sinye labo okhuluma ulimo olufana lolwabo ubusa kahle abantu hlonipha amalungelo abo kuphela nje into abayikhuluma kambuze ucelwe ukuphatha kahle abantu abakho uyabunga ubaba onjani uyabunga umama onjani uyabunga umuntu onjani
umnumzana efidlela ncube uhlaziya ezombusazwe kusenjalo umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abalinyazwe ngamapholisa laba ezibhedlela izolo ebusuku ibandla le-MDC lithi amanye amalunga alo abotshiwe kodwa alikabikwazi ukuthi etheswa cala bani embikwena wethule kuTwitter uChamisa uthe abalimale kakhulu bagoqela owesilisa osekhulile odabuke ikhanda uBernard Karapo oleminyaka engamatshumi ayisithupha lasithupha kanye lomunye owesifazana umgcinisihlalo we-MDC uNkosazana Tabitha Khumalo uthi uhitshwe intuthu yetiyegasi kulesi sehlakalo njalo uthi laye wethekelele abalimeleyo nangu exoxa lo sithandekile mhlanga we-Studio 7
lo munye ubaba esimficileyo nxa likhangele amapikithi aphumayo ube lebovorisa i-blue ngobaba nje ubezihambela wasedlula emahofisini i-MDC wahlangana lamapholisa bamdabula ikhanda kulo munye umamela imbonile yagqoigqoka esimhlophe oqamuka unyango umuntu ade ezivelela ngekhaya efika kumne wabo embiri bachaya bakhaba baqamuka idolo kulabanye angabadadela izindlebe abanye badatshula amakhanda abanezinyawo amazwane sikhuluma kunjenje basezibhedlela lezi esithi singama-private sincediswa ngama-Zimbabwean Lawyers for Human Rights ngoba nti sonke siyazi ukuthi izibhedlela zonke ezikarhulumente zivaliwe suba kuma-private abanye sebethungiwe abanye sebelatshiwe abanye bamele bangena emtshineni babakhangela ukuthi akula mathambo aqamukile abaqamuka amathambo labo babakhangela ukuthi sibone ukuthi bangawahlanganisa yini banelise ukuthi bahambe laba izandla ngobinyawo zabo zisebenze kulabanye ababotshiweyo ontanga bebandla lethu wakhathesi imombolo yababotshileyo ayikaphuni sikhuluma kunjenje base-Harare Central abalandeli bethu bebengikhona ngale bezaye bahambisela ukudla sesizakuzwa amacala abo ukuthi iwaphi ngamagqwetha ababameleleyo
lina liza likhweza yini lolu daba emapholiseni njalo selike lathola ingcazelo yini yokuthi amapholisa athi kungani enze lokho
izingaze sikhweze lolu daba emapholiseni akunampumela akunamusha unyaka lodlulile abantu abadutshulwayo kwabizwa omontlante kwenziwani kwenziwani kuthi sihlezi ukunja kulanginto yedwa oseke wabuswa but sinethemba lokuthi womhlaka wonke jikelele uzibonele okwenziwa ngurhulumente wezani ngoba bebevika ngodaba lama-sanctions umhlaba wonke wangani usubambele kudaba lolu lwema-sanctions bengazi ukuthi kulobuqili ababenzayo nambo sokuphumile
sibonile njalo kweyinye ividiyo amapholisa saxoxisana lezinye iziphathamandla zenu bebenqabele yini abantu ukuthi bebuthane laphana
akula mthetho othimele sasisa amapolisa uma sifuna ukubuthana emzini wethu. Asikho ukuqala ukuthi sekuyenze konoko njalo ukuqala ingathi lezani yakandiye ukubuthana ezani uPF ingana kasibakaze sibona amapolisa ebachaye bagijimisa.
Bachongo lokuthi mhlawumbe livala izitalata.
Akazange ke sivale asikuqali konoko ngoba ngathi ngabe sifisa abalandi eziningi asinyeli emahofisini yethu. Kuzandisa ukuthi sine phandle khonaphana sifake imicimbicimbi yethu sikhume nabalandeli bethu baqede khonapho badobhadobhe babuyele ezindlini.
Manje kusasa-ke lenzani ngalolu daba?
Kuleli lizwe ungathi ufuna ukulungiselela ukusasa uzavuka ufile. Ikusasa siziva ngayo sivuka ngoba sikwazi ukuthi kuyozala nkomoni. Okwanamhlanje okwakuleli lizwe akusela lokhani ukuthi uyathenga ukudla ufake efrijini, hhayi. Uthenga udla ungena emnyango endlini uyabuyile ngifihle pheke udle kuphele sizakuzwa ngakho kusasa. Nxa kunomuntu phandle la ongasitshela ukuthi thina esesikwenzile njengebandla le-MDC yena ulombono ongcono ongasikhipha phakathi kwaleli dubo, hhayi sicela ukumuzwa lo ngoba okukuleli lizwe yokuthiwa yinsinda abaphenduli. Kodwa kukhona ukuthi singahlala ezindlini siyalanda sizotshaywa sidutshule sirejwe singene emgwaqweni sizihambela siyatshaya sipanyela inyawo lengalo so ungayithi kufa ikuphi.
Unkosazana Tabitha Khumalo ngomgcini sihlalo we-MDC kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Kodwa isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 kunsukwana ezedluleyo ukuthi kabalayo injongo yokuhlukuluza ibandla le-MDC nanku balivumele ukuqhuba umhlangano walo emabhuku ngesonto. Sokusungulwe uhlelo lokuphathisa abalimi bemaphandleni ezansi yamandebeleni ngokulima ngamathalakitha kanye lenhlanyelo ole-Presidential Tillage and Input Scheme. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo, umphathintambo ubona ngezenzakalo ezansi yamandebeleni umnumzana Bert Nkoncube uthi uhulumende unanzelele ukuthi indlala ekhona idale ukuthi izifuyo ezisetshenziswa ukulima zicube, kungakho kuyadinga ukuthi kusetshenziswe amathalakitha ukulimela izakhamizi. Uncube okhuthaze izakhamizi ukuthi zilime ngenhlanyelo eziyitholileyo hatshi ukuthi ziyayithengisa. Umlimisi osebenza phansi kohlangothi lwe-Agritex umnumzana Mkhundulelwa Ndlovu ukhuthaze abalimi ukuthi balime ngamathalakitha ukuze benqabela ukutsha kwezilimo masinya.
I-tractor silimile sibuya lamajonki nomlimi le-fertilizer lenhlanyelo sidweba sufaka i-compound D sufaka inhlanyelo sigqibele wenzele ukuthi sithole ukumila impande sihambe kuhle nobumanzi bubambe kuhle.
Unkosikazi Trainer Ndlovu owalwa impi yenkululeko njalo ngumfelokazi ehlala esijubani ngomunye wabathole inhlanyelo.
Uhlelo lolo lohlanyelo olufikileyo mina hayi luyangithokozisa kakhulu ngoba ngibe ngumama wakuqala ngingumfelokazi ngigcine ezinye intandane ngiliwovetelini basala ukulima ensimini yami yikho kuyangithokozisa so kusasa ngizavukela emasimini.
Umnumzana Super Sebata nezinye sezakhamizi sezijubani oveze ukujabula ngokuthola inhlanyelo leyo.
Siyakhulekela ukuthi uNkulunkulu izwi line sivune uze ilizwe lethu libe lokudla.
Abalimi baphiwe isisindo samakilogramu ali-10 kg yawenhlanyelo yomumbu yamabele lenyawothi kanye lemvundisi yohlobo le-compound D le-ammonium nitrate njalo bakhangelele ukuphiwa imithi nokubulala imhogoyi. Imuli ezedlula inkulungwane ezilikhulu namatshumi amahlanu 150,000 ezansi emandebeleni zikhangelele ukuthi zincediswe phansi kwalolu hlelo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseguyu ngu-Albert Ncube.
Qhubeka lusekudwini udaba mnumzana Felix Nhlanhla yamangwendiweni esikhundleni sokuba yinduna yenhlamba baloyi lidale lezinduna zenyakatho yamandebeleni. izinduna lezi zithi umnewabo olizibulo uJoram Ndiweni nguye omele athathe lesi sikhundla. Kodwa imuli yakwaNdiweni ithi akekho olelungelo lokususa uNhlanhla yamangwe esihlalweni ngaphandle kwayo. Isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo umnumzana efidlela Ncube utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi umndeni wakwaNdiweni kumele ulungisise lolu daba uwodwa kungela kungenela kwezombusazwe.
Into edingakalayo ukuthi bakulungise ngekhaya, bakuthuthe ngendlela besiko lesiNdebeleni livele lisebenza. Lokho kangisho ukuthi kakusetshenzwanga ngendlela yesiko, ngiphinda khona lokho omina lawe esingabe sikukhangelele. Nxa ngabe kuyikuthi ukhono lesikhalazo kakulungiswe ngekhaya, kuphele ngekhaya, kungazi kwaba yinto ebhebhethekayo igcwala umhlaba wonke. Yikho lokho esikukhangeleleyo njengabantu abathanda amasiko, abalandela amasiko, ukuthi izinto zilungiswe ngokwesiko, ngaphakathi kuvalwe umnyango ukuze kungaqhatha abantu kungadingekile.
Ngokuzwa kwakho umnumzana Joram yena uthini kanti?
Ya, mina ngilindele ukuthi azikhulumele ebantwini ukuthi singamkhulumeli. Nxa okunengi okusuka sekubhalwa, kuyabe sekubhalwa ngabantu okunengi okusocial media, izinto ezinye ezingasiloqiniso, ezinye njalo abantu abazicabangelayo. Ngakho ke kuhle yena ngokwakhe endaweni enjengomsakazo kanje azikhulumele ukuthi kambe uyafuna yini ukuba yinduna, kungani efuna ukuba yinduna endaweni yokuthi uNhlanhla okhona induna uNhlanhla abe yinduna, kube yibo abazikhulumelayo. Kuba kuhle kanjalo ukuthi kulelo hlangothi ukukhulume induna, kulolu hlangothi ukukhuluma umfo wabo, ibe ngiyangaphakathi kanjalo ize ilungiswe. Njalo njalo ukuthi ngibeke into enye eqakathekileyo ngingakhohlwanga, ukuthi into eyenzeka ngale ngakomdlali ngakoNdiweni kayilani lalokho abantu asebefuna ukukwenza ukuthi kubonakale sengathi amatonga abafowethu besitongeni bakulisana lobuduna bakoNdiweni. Akungaqhathwa isizwe, akungaxegwa abantu, kakulani labantu besitongeni, kakulani labantu besikhalangana, kulabantu labantu besisuthwini, akulani lomakhelwane, kakulani. Yinto efanele ilungiswe ngaphakathi, labo abasukumileyo nxa bekuxoxwa zinduna bebekhuluma bezinduna hayi bengamatonga, bebekhuluma bezinduna hayi bengamanambia, bebekhuluma bezinduna hayi bengamaNdebele, bekuyizinduna zemathebelele and not. Asikuhlonipheni khona lokho, hayi ukuthi siqalise ukuthi sithi thina le nduna ingumhlobonje, leya nduna ingumhlobonje, akuqondanga lokho.
Umnumzana efidlela Ncube isikhulumeli sedale lenkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Selikubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko lithi umasipala wakoBulawayo usezavalela uZulu amanzi okwamahola angamashumi ayisishiyagalolunye lambili 92 hours ngeviki ngoba esesilela kakhulu emadamu. Iphephandaba leHerald lona lithi isikhulumeli sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi uMnangagwa kasoze akhulumisane la mabandla angekho kumanyano wePoland, njalo kasoze avume abakwamanye amazwe bengenela kudaba lweZimbabwe. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani bantu beStudio 7. Siyabingelela nathi baba. Bantu bakithi kunzima kwelakithi, nasikhala kakhulu ngomuntu ofana lo Believe Gawule le okukhuluma kabuhlungu kangaka, shiwa abantu bebulawa yindlala ilizwe lonke leli, abantu bayafa, abanye bayagula ezibhedlela, kathesi abanye bayachaza abanye abantu ngapha liyabazi ukuthi bathi bona bakhela amatisha amanzi kwezinye indawo izifuyo ziyafa. Kungapheliwe kahlola nelilanga sabe sikhuluma kanje uBelieve Gawule esebaleka laye esehlala kwamanye amazidlala amanqina, so kumphelele kuno kuno kwenzayo ngoba angeke abantu bonke izwe lonke bekhala ngendlala kangaka yena kungeye yedwa umuntu okhuluma kubi kangaka emele umnankagwa yena emkhayeni ufuna umnankagwa uvele ungumbulali yena ungumkhuquluzi wenotho yelizwe yena emele ngalendlela
ngiyabingelela namhlakazi igama lami ngicaba ngani Malingandlovu intabuka embalibale edibheni lembuzini kakhulu nje mina bengisicela kubaba lo kuthiwa ngubelief gawule ukuthi kake sihloniphe shwaba kithi ngicela eke sihloniphe especially thina ngapha ebantwini besiNdebele cela sihloniphe noma engabe sidla yena khona ngale kuzani cela adle ethule ngoba isizwe sakithi siyahlupheka so yena ngendlela okhuluma ngakhona kuclear nje ukuthi yena uyasutha uyadla uyasutha so sicela adle ethule mayena kumhambela kahle konke sicela kumhambele kahle ethule kulokuthi ebelophethe ekhuluma esenza show esizwe ubuhlungu lokhu ngendlela okhuluma ngakhona usizwe ubuhlungu ngendlela thina izinto ezisihambela ngakhona akulanto esihambela kahle thina yonke into yamimochakele kithi asilala amanzi inkomo ziyacuba zifile yonke into izinto ziyadura and then bayehluleka ukuthi like njenge-government bekwazi ukuthi bekhulumisana nabo somabhizinisi ukuthi beyehlise intengo zamapetroli konke intengo zokudla bathule nje zwi okwabo kuphela ukuthi babonakala befulaya ngendiza zangaphandle kwamazwe bekholisa bona lemuli zabo so sicela ukuthi especially umuntu ofana lo baba lo gawule kake sihloniphe kethule
ngiyabingelela nami lapha kusitudio 7 igama lami nguVusi uMuzi Mpofu bengicela ukudlulisa lokhu ivele yona indaba yakithi emathebelelendi iyahlupha njengoba sikubona sesikuthola ukuthi uChief Ndweni nje kuthiwa usesuspendiwe usekhitshiwe ekuduneni ivele iyahlupha le ndaba ngoba iZANU PF yona ngokwayo lo ngumsebenzi weZANU PF sonke siyakwazi lokho ivele isebenza ngalolu hlobo ayifuni ukuchallengewa mayisenza izenzo ezimbi ayifuni ukuchallengewa mayisenza against ulungelo labantu ayifuni ukuchallengewa entweni ezimbi ezenzayo ungayichallengea entweni ezimbi ezenzayo isikusanshina isikufakela ama sanctions siyakwazi ukudala ukuqhubeka lo ekithe mathemini iZANU PF lokhu isifakela ama-sanctions masithi siyaphakama siyakhala sikhala ngamalungelo ethu emathebelelendi iZANU PF iyaphakama ifakele abantu bemathebelelendi ama-sanctions izolo lokhu bebekhala bona bethi akurimuve ama-sanctions amazwe angaphesheya arimuve ama-sanctions kodwa bona ezweni labo babhizi kwelikamthwakazi basashishina bafaka ama-sanctions emathebelelendi kodwa bona bayakhala bayacindezela ngapha emathebelelendi lokho yinto esiphatha kabi lami nginje ingiphatha kabi lento engiyibonayo namhlanje sokuthiwa uChief Ndweni kaseyiyonduna kanti ubeyinduna wayengene kanjani ebudineni babemvume kanjani mase bezokubona namhlanje ngoba namhlanje uye waphakama njengomuntu eyindoda phakathi kwezinduna wachallenge into errongo kazange avumele into errongo ebisenziwa liqembu elibusayo yinkho lokhu sokumele bamsashine nje bamkhu ubuduna kuthi ukuthi uNdweni benguye indoda kuwo wonke lamachifu lawa khona lawa machifu wonke akhona lawa akubona ububi obenziwa yizano na kuyakhathaza kakhulu kuthi ukuthi la manje lezi ezinye induna lezi kuthi akusizonduna ezimele ulungelo labantu akusizonduna ezimele abantu zinduna ezimele iqembeli busayo kuyacaca nje namhlanje lokhu masingakuvumela kuzoqhubeka kanjalo kusho ukuthi akukho induna ezisimele kusho ukuthi sina besimele uNdweni nje cha ngoba mayebona intwembi uyayichallengea waphakama usefela lokho
kale bonani balaleli bestudio 7 alani intim Paulo indlela umbuzo umnankagwa wenza khona elizweni lakithi umbuzo lo uyabonisa ukuthi umbuzo abantu abalambileyo ngoba alukho utshintsho abalwenzayo abaphathi belizwe okwabo nje ukutshontsha nje imali
labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 0818. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Amabutho akwele Syria ahlasele enye inkamba ebihlala abantu abadudulwa yimpi izolo abulala abantu makhaza abalithumi lanhlanu. Elemelika selethese owake waba ngumtshutshisi kahulumende wakwele Kenya umnumzana Amos Wako izitsheziso phezu kwamacala enkohlakalo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Abadinga ukuncintisa bemele ibandla eliphikisayo elamademokrasi kukhetho lukamongameli babe lenkulumompikiswano izolo lapho ababuzwe khona ukuthi benganqoba udaba lwemisebenzi yenkohlakalo etheswa umongameli Donald Trump bazaluphatha njani. Okhokhelayo ngemiklomelo kuluncintiswano umnumzana Joe Biden uthe alubana ethe wanqoba umtshutshisi kahulumende wakhe nguye ozakutsho ukuthi uTrump uyetheswa amacala yini kumbe hatshi. Umnumzana Bernie Sanders laye wethule impendulo efanayo. Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi bekungaba lula ukuthi amademokrats anqobe umongameli Trump kukhetho alubana lo muntu ofana lwake waba ngumongameli umnumzana Barack Obama.
Okukhanyayo ukuthi bayamswela umuntu njengo-Obama. Bayamswela sibili umuntu njengo-Obama. Sokuze ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana uSanders umuntu ukuthi impilo yakhe iqinile sibili kayixegi. Ngibona uSanders ubengenza ngcono kuloBiden.
Kodwa uBiden umsolani nanku phela waba ngusenetha okwesikhathi eside wazoba ngumsekeli njalo kamongameli weMelika ngesikhathi sika Barack Obama.
Kona uqinisekile Nkomo uJoe Biden sibili ngalokho esithi thina iexperience ulaya sibili experience siyakwazi sonke lokho kanti ke akekho ole experience enhle ukudlula eka Hillary Clinton. Laye uJoe Biden uyakuvuma lokho ukuthi uHillary Clinton ule experience enkulu njalo eyiyona edingakalayo emuntwini ongaba ngumongameli welizwe elinjenge-America. Kodwa ke yena uJoe Biden akulanto sibile engiyisolayo ngaye.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Lamukela ababukeleyo ku Facebook kulo team Hlabangana uthena amavuko bakithi Preston Zuza uthena livuka njani apa khumbu ncube uthena morning ubuye uthi izano vele nje ingombulali ngeke atshintshe umnangakwa kuzoba lo banele nkomo uthena kanti wona amapolisa la aphila komunye umhlaba yini. Skathele thina emaphandleni sitha injanga ekhanda ngisendawana village eLupane. Loisa Ndlovu tena good morning msakazi. Singaye kwevu sizagcina ngawe lawe uthi kunzima yazi. Singakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Elemelika selichothoze uhulumende weZimbabwe phezu kokutshaywa kwabasekeli beMDC ngamapholisa izolo. Umholi weMDC umnumzana Nelson Chamisa wethekelele abanye babalimeleyo. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngwa fast 7 na asibane nikusasa ngesikhathi esifanayo half 6 olivalelisayo muntungameli Nkomo.